o eNdebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 1 kuNcwabakazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, iningi selisole uluhlu lwesikhwama sendleko kahulumende i-supplementary budget etholwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube edalele ephalamende namuhla. Elamelika selethe seyizijeziso owayengumqondisi wohlangothi lwebutho olwabulala abantu abayisithupha ababetshengisela eHarare nyakenye ngemva kokhetho. EleZimbabwe namhla lifikise umnyaka ogcweleyo ngemva kokubulawa kwabantu abayisithupha ngamasotsha ngesikhathi betshengisela eHarare vesithi iZimbabwe Electoral Commission yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi selisole kakhulu uluhlu lwesikhwama sendleko kahulumende i-supplementary budget ethulwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube edalele ephalamende namuhla. Iningi lithi ibhajethi le kayisoze iphathise ekulungisiseni inkinga uZulu abhekane lazo. Kubika uBathabile Masuku.
Isikhwama selizwe esethulwe phambi kwamalunga edalela ephalamende awebandla lezano PF singamabhiliyoni phose angamachumi amabili i-18.62 zimdollars, njalo lokhe singeneli inhlelo zonke eziqoqwe nguhulumende. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende uzama ukuphathisa ikampani kagetsi eyezesa ukuthi yenelise ukuthenga ugetsi, ngakho-ke intengo yawo isikhweziwe kusukela lamhla isuka ku-9 cents per kilowatt isiya ku-27 cents per kilowatt ngamadola eZimbabwe, njalo amakampani embayo ama-mine azabhadala ngedola lakwele Melika.
The electricity tariff for domestic consumers will be increased from an average of 9.86 cents per kilowatt hour, which is about 1 US cent, to an average of 27 Zimbabwe cents per kilowatt hour, which is 3 US cents per kilowatt hour, and that will be a subsidized rate.
Intengo yamandla kagetsi isizakhwezwa isuka $9.86 kilowatt elilodwa okulingana lesent elilodwa leMelika isiya ku 27 cents per kilowatt okulingana lamasent amathathu eMelika.
Okunye njalo okwethulwe nguNcube yikuthi isilinganiso seholo lezisebenzi okumele siqale ukukhitshelwa umthelo owepay as we earn sesiguqulwe sisuka kumadola angamakhulu amathathu lengxenye i-$350 sisiya kumadola angamachumi ayisikhombisa lengxenye i-$750, ethi le yimizamo kahulumende yokwenza impilo yezisebenzi zakhe ibe ngconywana. Lokhu kudabule inhliziyo zabaningi abathi uhulumende bekumele akhweze iholo. Omunye wabo ngumnumzana Michael Ndiweni, ongumqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyeBulawayo Vendors and Traders Association.
Ukukhweza iholo labantu uqakatheke kakhulu, akulangqondo ukuthi umphathintambo wezemali athi yena kule mali eseleyo ngasikhangela kodwa kubhajethi yakhe sibona ukuthi imali zabantu azikhushulwanga. Ngakunjalo-ke akuzwakali kakuhle ukuthi iseplus leyo ingaphi, isebenzani.
Umnumzana Effort Ncube ongumcebisi we-National Consumer Rights Association uvumelana loNdiweni.
Into edingakalayo ukuba abantu bakhwezelwe amaholo, ukuba kulokhu kutshintshwa kuthiwe khona abantu abathelayo sisusiwe ku-350,000 yasiwa ku-750,000. kakuncedi ngokuba vele abantu kabafiki kuzona lezo zimali.
Amalunga edale lephalamende awebandla leMDC ale ukungena kulomhlangano etshengisela ukuthi awemukeli umongameli Emmerson Mnangagwa njengomkhokheli weZimbabwe bethi watshontsha ukhetho. Umgcini sihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo uchasisa ngaleli nyathelo labo.
Ekhumbula abanye bentu ababulawa mhlaka 1 August bebulawa nguhulumende yezanu ngokubadubula. So besihlangene njengabantwana beMDC labantwana baseZimbabwe sikhumbula lelo langa futhi sibe sephalamende lapho sibone khona uEmmerson Mnangagwa esiza ephalamende. Sonke siyazi ukuthi njengebandla leMDC uEmmerson Mnangagwa akazange awine kukhetho, wantshontsha ukhetho labantwana beseZimbabwe. So thina kasimkhangeli njalo asimthathi njengopresidenti welizwe.
Uluhlu lwendleko yesikhwama sikahulumende olwethulwe lamhlanje lusolwe ngabaningi bethi ibhajethi le ayivezi uzwelo lukahulumende kuzulu weZimbabwe ngoba intengo yempahla ikhuphuka mihla ngemihla kodwa iholo lezisebenzi lingakhuphuki. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Elimelika selethese izijeziso oyengumqondisi wohlangothi lwebutho olwabulala abantu abayisithupha ababetshengisela eHarare nyakenye ngemva kokhetho umnumzana Anselim Namosanyatwe phezu kwesehlakalo lesi kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Embikwena wethu lenamuhla uhulumende weMelika wazise njalo ukuthi wethese uMkasanyatwe utshilo machawona izijeziso ezifanayo. USanyatwe usanda khethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ngumeli weZimbabwe kwele Tanzania. IMelika ithi iphatheke kabi kakhulu ngokuthi kuze kube namuhla sokwanele umnyaka nje akula socha kumbe ipolisa elibotshwe phezu kokudutshulwa lokubulawa kwabayisithupha laba ngosuku lwanamhlanje nyakenye kanye lalabo ababulala abantu abalitshumi lantathu ngozibandlela lonyaka. Ngokunjalo elemelika likhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi ajezise abantu laba njalo ahloniphe amalungelo oluntu. Umanyano weEuropean Union lawo wethule inkuthazo efanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
Lokhu nje kutshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende wase-America uzimisele ukugcina olungelo owabantu bonke nje jikelele. Okutshengisa ukuthi owethu owalapha aseZimbabwe vele kalani lokulondoloza amalungelo kaZulu. Ngoba lo umnumzana uSanyathe uselesikhathi kusukela lapho ayekhokhela khona amabutho lapho kwadutshulwa khona abantu namhlanje sekuze kuqwalisa ukuba ngumnyaka i-1 year since kwaba le ndlakela le ekudutshulwa kwabantu. Kodwa akazange abotshwe njalo kazange kube lo muntu owajeziswayo. And okutshengisayo ukuthi uhulumende uzimisele ukuvikela abantu abayephula umthetho njalo nokuvikela abantu abasebenza umsebenzi wokunikezela uZulu.
Kodwa singathi izijeziso ziyasebenza yini Nyoni nxa sikhangela ukuthi sesiside isikhathi uhulumende weMelika ethese amalunga ezanu-PF izijeziso kodwa akulabubelo obuba khona kundaba zokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Masingakhohlwa nje lapha mnumzana ukuthi izijeziso lezi nje yimhlobo lo abawuthi ngesilungu ama-targeted sanctions, okutsho ukuthi ziqondane ngamuntu ngamuntu lo oyabe efakwe kuwo lawa ama-sanctions. So ziyasebenza ngoba singakhangela uhulumende walapha ubhizi uyadidizela nje ngokuhlabela nje emini lebusuku ukuthi ngakukhitshwa ama-sanctions ngakukhitshwa ama-sanctions kuze kube labantu abasehlezi okwamaviki ambalwa angase embassy yase-America lapha bezama ukuthi kukhitshwe la ama-sanctions. Okutshengisayo kusegcekeni ukuthi ayasebenza ngoba abuhlungu kibo labo abaphiweyo lawo izijeziso.
Uhulumende weZimbabwe yena uyazihlupa yini, uyazama na ukulungisisa udaba lwamalungelo oluntu?
Hayi, iqiniso elihle nje mnumzane. Uhulumende walapha eZimbabwe lo okhokhelwa nguMnangagwa kalani nje ngamalungelo abantu.
Umnumzana Charles Inyoni ulwela amalungelo oluntu, sixoxelaye eseHarare. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi bayazisola kakhulu izijeziso zeMelika lezi esithi kazikho emthethweni. Wengeze wathi uhulumende weZANU-PF uphakathi kokulandela izixwayiso ezethulwa yikomishini eyaphenya udaba lokubulawa kwabantu laba eyayikhokhelwa ngowake waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Kgalema Motlanthe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abalwa impi yenkululeko abasemhlubulweni wangezansi yamandebeleni sebexwayise uhulumende ukuthi anakekele inhlalakahle yabo, njalo bathi bafuna ukuphiwa izindlu lezimota bebongwa ngomsebenzi wokukhulula ilizwe. Phezu kwalokho bafuna njalo ukuthi imali abayithola ngenyanga yengezwe ngoba intengo yempahla lokudla iqonga mihla ngemihla. Kubika u-Albert Ncube.
Emhlanganweni wabalwa impi yenkululeko labo komiti yedalele ephalamende ebona ngezomvikela okhutshelwe eJawndawol ekwana ngomvulo, amahovetsi webesidla amalahle besekhethe uhulumende umlando ungabananzi. Bathi bafuna isiphatho silabanye babo abasemazweni angomakhelwane anjengeSouth Africa leNamibia. Kungakho umnumzana Witness Sebata uthi uhulumende kumele abaphe izindlu ngamunye.
Besicela wonke ama-veterans babonge ngokulandelayo, omunye lomunye wakhe lapha ahlala khona ngakhelwe indlu.
Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Thuso Maphala uthi imali abayiphiwa ngohulumende ayiseneli, kungakho kuyadingeka ukuthi yengezwe.
Thina sithola 240 belinga le-dollar America nje itshintsha wasesokubuya Intermarket Bank etshintsha imali kusetyenziswa imali yemarket. Kathesi i-dollar America liyi-8 RTGS to $1. Thina sibona ukuthi $240 kathi umali kwatshintshanga kwa-multiplier u-240 ngo-9 kuthi sithole imali ebonakalayo ehambelana nalo mumbuso ukhona.
Umnumzana Redo Mpofu, omunye wabalwa impi yenkululeko, uthi bafuna uhulumende afake imali eceleni ezabancedisa lapho bephathekile.
I'm proposing that there be a special fund ku-Ministry of Health ezakhetha for ama-special illnesses treatments, lokuthi nxa sifuna ukuthi siye-treatwa outside the country lathi sibe ne-opportunity ngoba we fought for this country.
Umnumzana Quality Moyo ongasabona emehlweni uthi kuyadingeka ukuthi amahovesi anobugoga obadalwa yimpi baphiwe imali ethe xaxa.
Ngemva kohlupho oluvele lukhona phezu kwama-veterans bona sebebuya babe lohlupho solungezelelwe olokuba nobulima obokuthi kathesi nginje kangiboni kodwa ngiholwa yenalo imali eholwa ngama-veterans kufanele ngiphile layo ngayo le muli yami kungelayinye into engayenza kudalwe yikuvela kwabo empini.
Unkosikazi Luxstar Gumbi uthi njengabesifazane abalwa impi enkululeko bancindezele emapulazini ngoba behlezi bekhithwa.
Nathi lama A1 ukuthi nxa ukuthi yilithi esasisemasimini angikhona but namhlanje ama-A1 akhona asiselawo. Mina ngibele 5 ama-offer letters as it is now I don't have even plus. Thina yithi abanikazi bangikhona esasipheka kakhulu sigeze egameni abantu bathiwathile behlupheka ukuthi sithole lawo ma-plus.
Umnumzana Gilbert Dube uthi yena ufuna impahla yezaphu ibisele kubanikazi.
Ngaphandle kwalokhu, amahhovisi bathi bafuna ukuthi imali yokubhadalela abantu ababo esikolo iphume ngokuphangisa. Bathi bafuna njalo izimota ezisuka kuhulumende baphinde bavunyelwe ukungenisa impahla evela kwamanye amazwe bengabhadalanga imithelo yeduty. Umnumzana Albert Ngulube olilunga lekomiti edalela ephalamende ebona ngezomvikela uthi bazahambisa izikhalazo lezi kudalela ephalamende.
Liqinise lelo awusuno khathi singazikhangela ungandisitshiyeni ibijani but ungakhangela ukuthi sisethu ngamakhomrisi emakambeni sonke sesifanane sikhathi esikungane siyachiyana sifuna ukuthi sibuyele emuva sizingabantu zazibanye singela bandlulo singela ukuthi lo uyaswela lo uyathola.
Abantu impi yenkululeko laba bathi bafuna njalo ukuvunyelwa ukuhlangana lomongameli welizwe lani ngomnyaka ukuze bethule izikhalazo zabo kuye mathupha. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela utaba lokuthi sokwedlule umnyaka kudutshulwe kwabulawa abantu abayisithupha. Libutho ngosuku lwalamhlanje olukamhlaka 1 Ncwabakazi ngemva kokhetho olwedluleyo. Thumelani i-text message ngonombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. EliZimbabwe namuhla lifikise umnyaka ogcweleyo ngemva kokubulawa kwabantu abayisithupha ngamasotsha ngesikhathi betshengisela eHarare besithi iZimbabwe Electoral Commission yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa labanye bathi okudanisayo yikuthi ababulala abantu laba kanye lababulala abantu abaphose bafika amashumi amabili ngozibandlela kabakajeziswa lanxa ikhomishini eyayikhokhelwa ngumnumzana Halema Mohlante yathi kumele uhulumende athathe amanyathelo ajezise laba bantu. Iningi likhala njalo ngokuthi lanxa sokwedlule umnyaka ukhetho lwenziwe akulalutho uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa aselwenzile ukuthuthukisa impilo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Mologela lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Ngiyananzelela ukuthi umbuso kaMgabe usungenise phakathi kobunzima obuningi kakhulu. Abantu sebengani sebebalahlekelwa lithemba lokuthi into zizalunga. Ngokunjalo abantu bajahile kakhulu ukuthi alibe into zingalunga ngoba sokuyisikhathi esikhulu kakhulu abantu belokhu bephakathi kobunzima. Yikho kwenza abantu bengani abalakho ukubekezela. Kodwa mina bengisithi mina akulakwehluleka lapha ngoba uhulumende lo khona nguhulumende omutsha. I-economy lifile, ilizwe bese lifile. Ngiyananzelela ukuthi isikhathi amabheri achika abuya ngesikhathi kaMgabe, amabhondi abuya ngesikhathi kaMgabe, yonke into embi yabuya ngesikhathi kaMgabe ekuthuleni kombuso kaMgabe.
Baba Mologela, nango uGawula uyamuzwa uthi inkinga elilayo njenge-MDC ilabantu beZimbabwe ukuthi kalilakho ukubekezela.
Kuyamangalisa mangisizwa ibandla leZANU-PF namhla selimphika uMgabe. Ngoba uMgabe uhlele isikhathi eside lapha eZimbabwe engumongameli ngenxa yeZANU-PF yona leyo. iminyaka yonke le abantu beZimbabwe bekhala ngombuso kaMgabe besithi kumele asuke esihlalweni. Yiyo yona le iZANU-PF ekade imdikele. Khathesi sebesenza ngathi abasamazi umuntu wakhe. Uma sikhuluma khathesi thina njenge-MDC sithi thina vele siqalisa ukufonywa 1999. Kwaso kuvele obala ukuthi iZANU-PF loMgabe sebehlulekile. Bona balwisa sawina ama-election basiqila. Kaningi silokhe sina ama-election ikakhulu ngo-2008. U-President Tsvangirai wawina ama-election wathatha inyanga ukuthi bakhuluma ama-results bayatshintsha. So imbali yeZimbabwe ayimelanga ibalise kubalisa umnyaka omunye kuphela. Kumele ibale kusukela 1980. Inyakanyaka eyenzakele eZimbabwe since 1980 yenzwe iZANU-PF ikhokhelwa ngomgabe lo. IDU bekhona isikhathi sonke lesi. So iMDC ithi yona ID and ZANU-PF must go. Sebehlulekile akulasikhathi sokubekezela. They must go now.
Akusiphe okubili kumbe okuthathu babagawule eselikufezile ongathi sokuthuthukise impilo zikaZulu phakathi komnyaka owodwa lo lise mbusweni ngemva kokhetho.
Okumnanga kwento esezenzile ziyakhanya. One, kuse okokuqala ikulungisa indaba ye-transport ehlishupha kakhulu kumbothi ku-urban naku-rural, yiko sokukhona osokuphe khona abantu sebekwanisa ukuthi bahambe kodwa lanxa imota zingakayeneli iza kwenyela i-transport engcono. Yikho-ke kusiya phambili uhlelo lwe-transport luyalungiswa kuwo bonke abahlalini emadolobheni nebakhaya. Okwesibili, sizalwisa i-corruption. I-corruption yiyo esilimazayo. Ama-sanctions alala lutho but i-corruption yiyo. I-corruption futhi leyi ayikho kuZANU-PF kuphela. Ungakhangela ama-councils akhokhelwa yi-MDC abonile nge-corruption. Amasela akhona kuZANU-PF akhona naku-MDC maningi kulapha emaphathini nala amabili nala engikhuluma ngawo. Asilindeni sibone kuhamba kuya phambili. And ngokunjalo, i-corruption lesiyilwisa kathesi. Abantu abanika isikhathi uhulumende lokho uhulumende kaMnangagwa uhulumende omutsha engabalelwa kuhulumende kaMgabe. Ngokunjalo ngithi mina asibekezeleni izinto ziyalunga.
Kumele azi uba ugali ukuthini i-election e-disputa yi-MDC asoye council kumbe ka-MP yi-election kabani ka-president yiyo esaqibelezelwa khona. So thina njenge-MDC siyakwazi ukuthi uChamisa wazuza 2.6 million votes, u-ED wazuza 2.2 million votes. So uChamisa wawina nge-400,000 votes. Yinto esiyaziyo njenge-MDC. So amana results ayenziwa iveki lana ngamanga. So yinto thina esitsho ukuthi u-ED waliwa ngabantu beZimbabwe. Yikho thina sikwazi ukuthi ngumongameli weZimbabwe. Siyakwazi ukuthi njengabantu beZimbabwe ukuthini mhlaka-1 August abantu abafaya Harare ababulawanga ngomunye umuntu ngaphandle kwamabutho eZimbabwe. I-Commission of Inquiry kamuhlanti naye yakufakaza khonokho. Up to namhla ama-recommendation aphume ngo-December. Uhulumende kaMnangagwa akakwanisi ukuthi alandelele izibopho ezaphiwa yi-commission kamuhlanti. Ngo-January siyakwazi ukuthi babulala abantu abadlula laba bafa ngo-August baze bavala le-internet. So abakafundi lokufunda ukuthini okwenzakala ngo-August kumbe ngo-January. Balokhu benjalo belokhu behlukumeza abantu. Uhulumende weZimbabwe ulokhu elodlame ulokhu elodlakela. Iqiniso yikuthi abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi iZANU-PF siyehluleka kudala. Okwenza ibe ilokhu ibamba umbuso ngamabutho ngamasotsha isekhu government leyo. Kungela amasotsha abakudala yaxotsha abantu beZimbabwe.
Baba gawule
ulindele ubone uNkulunkulu kasigcine siphila ukubona ukuthi abantu amasela akhona ku-MDC kulezi gangi ku-MDC kulezi gangi kuZANU-PF akunanihlanganiswe nalezi gangi. Abantu bonke abangcolileyo laba kumele bejeziswe ngendlela enjalo. Kungathiwa nxa sokujeziswa abantu lakuthiwa yimpi zeZANU-PF, impi zeZANU-PF ezivela ngazo.
Akuyigqibe Molokela,
mina ngithi bantu beZimbabwe isikhathi sokubekezela sesaphela kudala. Sokwehlule ZANU-PF sokuyisikhathi sokuthi kungena abanye kusinakudedelana. Sokuyisikhathi sokuthi i-MDC ibe nguhulumende omutsha uPresident Jamisa ancedise iZimbabwe siye phambili. So hayi, njengoba sekuyi-one year ama-elections atshontshwa kule ndlela esizazama ukuthi sincedise iZimbabwe ukuthi siye phambili ngayo. Ngoba siyakwazi ukuthi nima singasebenza la maZimbabwe sizawutshintsha umbuso lo wamasela. Siyabonga.
Lo-ke ngumnumzana Daniel Molokela, isikhulumeli sebandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule. Abasakhulayo abasuke eZimbabwe lakwamanye amazwe belanda uhlelo lokuzithuthukisa olweMandela Washington Fellowship bagqibe uhlelo lolu lamhlanje ngemva kokuqhuba izifundo zabo khonapha eMelika okwenyanga eyodwa lamaviki amabili. Vaphindela ekhaya kusasa. Silomunye wabo unkosazana Samantha Espanda. Ngiyakwamukela uhlelo Maspanda.
Ngiyabonga.
Ye, be lunjani lolu hlelo? Kuyini okumqoka okufundile?
Uhlelo lolu beluluhle kakhulu. Kulezinto eziningi ngizibonile ezingekho ekhaya. Ebe ngifisa kakhulu ukuthi ngabe lami ngiyakwanisa ukuthi ngikwenze sembuyelile. Kade kukuhle njalo sibe lenye strength finder test esiyenzileyo okuthi uyakwanisa ukuba ukubona izinto ozenelisayo kakhulu lezinye izinto ongazenelisiyo. So njengabathungameli sijala ukubamba-bamba yonke into, but mbona ukuthi bathi kumele ukhangele khonokho okukwanisayo, and then abanye yibo abasebenza kusekela emsebenzini wakho. So basifundise kakhulu nge-collaboration, lokuthi nxa umthungameli yikuyini okukwanisa kakhulu, and then ku-team yakho ufaka abantu abanjani. Sihlangane futhi labantu abaningi abaqakathekileyo, o-Ben Carson, siyamazo i-surgeon, sahlangana laye, sahlangana lo-William Kwamkwamba, owayenzelwa i-movie yakhe u-The Boy Who Harnessed the Wind. Hey, bekukuhle ukuphoma ukuba ku-presence yona leyo bekhuluma kusitshintshile kakhulu, ngoba kuyatshengisa ukuthi there is a lot of potential ebantwini wonke.
Ekhaya kahle kahle wenzani?
Ekhaya ngingumthungameli we Signs of Hope Trust. Ngayiqalisa kumbe ukusungula ngo-2014. Inhlanganiso leyi incedisana labakhubazekileyo, sinika i-information, sinika lama-scholarships abantwana abadef, njalo sivula ama-library ezikolo ezilabantwana abakhubazekileyo.
Mhm, kukhona okufundileyo mpela okuhambelana lokugcinwa kumbe lokuphathisa abakhubazekileyo kumbe ufunde ngobukhokheli nje in general?
Okay, so ku-university esiyabe sikiyo bayasilungisela ama-trips esihamba kiyo. So mina ngahamba ezikolo ezinjenge-Delaware School of the Deaf. So lapho abafundisa khona abantwana abangezwayo endlebeni. So ngibonile kakhulu ukuchiyana kwezinto esizenzayo kubantwana abangezwa endlebeni lapha eAmerica izinto abazenzayo. So ngaqalisa i-documentary, ukurecord i-documentary ngenxa yakhona lokho. So lama footage e-videos amaningi kakhulu emfuna ukuthi ngize ngiwatshengise abantu ekhaya ukwenzela ukuthi sikwanise ukuthi sithuthukise imfundo yabakhubazekileyo.
Ngathi wenelisile yini ukuxhumana labanye, la share ama notes, la nikana ama phone number okokuthi baza kunceda in future lawe wenelise ukubanceda njengoba selibuyela emakhaya nje?
Ye, kakhulu. Umuntu enisebenza la ku-documentary ngu-Debra ngwe-Nigeria. So sifuna ukuthi siyenze i-exchange summit on education. Sikhangelele abantwana abakhubazekileyo kakhulu, ngoba laye uphathana labantwana abakhubazekileyo e-Nigeria. So sifuna ukuyenza konke lokhu sisonke. And then saba lelanga elalifakwe eceleni ele-networking. Njalo lasezikolo lapho esasikhona saphiwa ama-mentors ethu thina e-Delaware sasile 2. Ukuthi uyabe khona oyenza umsebenzi wakho, njalo lomunye ofundayo oyabe senza ama subjects ahambelana la wakho. So kungcedile kakhulu, siya exchange ama notes, ngaba interviewer, kwakukuhle kakhulu.
Mhm, hayi siyabonga Maspanda, sikufisela inhlanhla njengoba usubuyela nje ekhaya.
Hayi, lami ngibongile.
Aha, uSamantha Spanda ngomunye wabakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lizwile njalo esithi ungumkhokheli wenhlanganiso ye-Signs of Hope Trust. Ube khona pa emsakazweni we-Studio 7. Na ukuziphetha ke ebezihamba phambili ezosuku, sikhangele ebezihamba phambili. Iningi selisole uluhlu lwesikhwama sendleko kahulumende, i-supplementary budget, ethulwe ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ephalamende namuhla. Kwanele mthwakazi kaehlukane olivalelisayo ngontungamile inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.